untombazanalo ngumntwana ovela esigabeni sakombimba esigabeni khona kanye esesibuthana ngaphansi kwendlela umbimba emzini wakomakholo okungumdeni abantu esiyakheleneyo njalo esihleli ndawonye khona le plant kwasethusa kakhulu lokubaba unkomo umntwana wayesanda kufika lapha engilandi laye ezozama ukuthi azamele abantwana njengomuntu ubekade esaza ngumuntu omutsha ube labantwana bakababili umntwana omunye ole 2 years omunye ole 9 years
Isidumbu likhangelele ukuthi sithwalwe nini sisiya ekhaya.
Kusasenzima kithi amafanzi okuthi singenza njalo kweze ukuthi senelise ukuthi siphakamise isidumbu lesi sihambise ekhaya. Ngoba imali nxa sikhangela imali mhlawumbe ezingafunakala ukuthi isidumbu sisuke lapha sihanjiswe ekhaya. Siyabe sikhuluma ngemali esuka laphana kubo 11,000 zisiya kubo 12,000 pounds. Okuyimali eningi kakhulu nxa sesiqathanisa nakuma-rands kuya kuyimali edlula u 200,000 rands. So imali esiyidinga naleyo sizazama ukuthi sicele banganeni ngoba umntwana obesanda kufika ubengakajoyini akukabi nalutho obekade selijoyinile akula society kade ijoyinile okuyinto eyenza ukuthi sikhale kakhulu kuZulu wakithi wonke ukuthi abantu bakithi abasondele bazame ukuthi bazesincedisa sibone ukuthi siyenelise ukuthi umntwana simthathe simbuyisele ekhaya ngoba njengoba ethiye elabantwana nje kungaba nzima kakhulu ukuthi nxa engabekwa ngapha kuleli lizwe nxa kungathiwa mhlawumbe imali asatholakali igcine sebekwe ngapha kungabe nzima kakhulu ngoba abantwana labo bayaze emdingi ukuthi babone ukuthi umama wethu ulele lapha
Kukhona yini ongakuxwayisa abantwana beZimbabwe ikakhulu abahlala kwamanye amazwe ukuze kwenqatshelwe izehlakalo ezinje?
Engingakutsho ngobunkomo ukuthi angixwayise kakhulu ebantwaneni bakithi noma ngabesilisa noma ngabesifazana ukuthi nxa kungabe kukhona ama-disagreements phakathi kwabantu bobabili abazame ukuthi bathole abantu abadala abakhona lapha ukuthi bazame ukuthi babalamule noma bazame ukuthi babaxazulele inhlupho zabo ezilayo ababekhangelane nazo ngoba esikhathini esiningi abantu nxa bezame ukuthi bazixazulule inhlupho zabo bebodwa akuvamanga ukuthi babe nesixazululo masinya kodwa-ke bengathola omunye umuntu ongafika abe yimidiyeta phakathi kwabo ayenelise ukuthi abaxazulule kuba lula ukuthi into yabo ibe nesisombululo okokugcina engingakutsho wabomkomo ukuthi besicela kakhulu ukuthi abantu bakithi abasizwele ngale problem esikhangelane layo besicela ukuthi ababesenelisa bengaxhumana lami laphana kunombolo zami zocingo ezithi +44 78 656 7 99 77 Mpinde njalo inombolo zami 0044 78 656 7 99 77 Nxa bekhona abafisa ukuthola ukuthi mhlawumbe kusahamba njani layo yonke imininingwane lokuthi abafisa ukulekelela ukuthi bengancedisa njani noma bafuna ukuthi badonate njalo sivulele GoFundMe.